Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle siyahlangana kweza kusihlwa ngolwesihlanu ku Studio 7 mhlaka 5 kumabasa 2024. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Usiba lukhulu omutsha webhanga helikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mushavanu, wethu le imali yeZimbabwe entsha esibizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZig. Incwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi banakekele izifuyo zabo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla ukuze ziphephe endlaleni ehlasele ngamandla lonyaka. Kanti owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvikwa ephakathi kohlelo lokukhetha oza kuba ngumsekeli wakhe engaba ngumongameli. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe omutsha ibhanga le Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushavanu namuhla wethu le imali yeZimbabwe entsha esibizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZig. Umushavanu uthi limali ilohlonzi ukwedlula idola leZimbabwe eselimiswe ukusebenza futhi uthi iZig izaqeda ukukhwela kwentengo yempahla mahlayana njengalokho okwenzakalayo kulezinsuku. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula umbiko wakhe omayelana nomhlahlandlela ukusetshenziswa kwemali lonyaka owe monetary policy statement, umushayavanu wazise ukuthi imali entsha le isihle yaqala ukusebenza namuhla. Uthi njalo imali ephepha imi kanje kule 1 zig, 2 zig, 5 zig, 10 zig, 20 zig, 50 zig, 100 zig, le 200 zig. Uthe njalo elitshe kule half zig le quarter zig zona athi zizakwethulwa ngokuya kwesikhathi. Umushayavanu oqale umsebenzi njengosibalukhulu we-RBZ kunsukwana ezedluleyo uthe imali entsha le ilesisindo esikhulu ngoba idola leMelika elilodwa lithengwa ngamazig alitshumi lantathu 13.4 ngedola leZimbabwe eselesuliwe. Idola leMelika belithengwa ngamadola aphezu wangamatshumi amane $1.40 kusiya phezulu obekudala ukuthi intengo yezinto ikhwele njalo nje. Umushayavanu uxwayise labo abagcine idola leZimbabwe leli elidala ukuthi balihambise emabhanga phakathi kwamaviki amathathu alandelayo ukuze baphiwe amazigi.
So, with effect from today, the 5th of April 2024, banks shall convert the current Zimbabwe dollar balances into the new currency, which shall be called the Zimbabwe Gold. Z, capital Z, small I, capital G, Zig.
Kusukela namhlanje, amabhanga azaguqula imali yonke ibe yiZimbabwe Gold currency, iZig ngamafitshane.
Uqhubeke sithi, ulethemba ukuba imali entsha le kayisoze ilahlekelwe isisindo mahlayana njengama-bond notes futhi uthe izasebenza ndawonye ledola leMelika lerandi njengalokho obekuvele kusenzakala.
Banks are directed to rename all the Zimbabwe dollar accounts as ZIG accounts. In other words, what used to be RTGS and operating under the RTGS platform is now ZIG.
Lapho kuguqulwa imali yonke eZimbabwe, amabhanga akhuthazwa ukuba aguqule yonke imali ibe yiZig kwele Zimbabwe.
Umushayavanu ukhuthaze uZulu ukuthi ayithembe imali ngoba ithemba kuyiso isisombululo esizaletha ukuhlaliseka kwezenotho kanye lentuthuko. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi kaziboni lokho kusenzeka. Enye yazo ngumnumzana Masimba Kuchera osebenza lenhlanganiso ye Disability Center.
Ngingathi mina nxa into zomnotho zingakalungi, nxa abantu bengakabi lethemba ku-currency lay enter, angiboni ukuthi kuzaba le change enkulu kakhulu. Abantu baza surrender ama ZWL bathole lawa amazig, kodwa indaba ze-inflation ziyaba zingakalungi.
Amazwi kaKuchera agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Owen Chuma owenhlanganiso yeZimbabwe Economic Forum othi okwabangela ukuwa kwedola leZimbabwe akukalungisiswa.
Imbangela eyiyo ekathi senza imali yethu ihlale incindizelwe, ihlale ingelamandla nxa sesikhangela amanye ezinye izimali zamanye amazwe. Imbangela lezi zilokhu zikhona.
Kodwa enye ingcwethi engusomabhizimusi eHarare umnumzana Simbarache Masiringosi uthi uyathemba ukuba imali le izanceda umnotho weZimbabwe.
So nxa sokwenzwe so ukuthi sokulama smaller denominations awemali kuyasiza kakhulu, kawusahamba uthwele inqumbi yemali.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezokulima sezixwayise abalimi ukuthi banakekele izifuyo zabo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla ukuze ziphephe endlaleni ehlasele ngamandla lonyaka ekhangelelwe ukubulala izifuyo eziningi. Sikhuluma nje amadlelo kawasekho ezigabeni zelizwe ezithiyeneyo ezigoqela ezeMathebeleland North leSouth, kanti lamadamu lawo asesitsha. Ngaphandle kokudla kwenkomo okufana lotshani lokunye okuthengwayo, abalimi bakhuthazwa ukuthi baphe inkomo imolasisi lesawuto. Nansi ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo echasisa ukuthi isawuto libaluleke ngani ezifuyweni.
Liqakathekile kabili. Okokuqala, la uyazi ntongamelo ukuthi ungadla inyama lesawuto kakhulu usuzafuna okokunatha, ukuthi wehlise ngakho, ukuthi wentshise ngakho. So ke ukuze isisu senkomo sisebenze ngokupheleleyo sidinga amanzi. So itswayi silisebenzisa ukuthi ngoba inkomo ziyathanda ukulikhotha, kodwa zingalikhotha sezidinga amanzi ukuthi ziyethola amanzi. Khonokuyana kuyancedisa ukuthi isisu senkomo sisebenze senelisa ukugaya ukudla konke inkomo yakho ekudlayo. Okwesibili, because nxa ilahla amanzi khonaphana inkomo, amanzi lana aphuma lalokhu esingathi ngama-minerals emzimbeni wenkomo. So itswayi liyancedisa ukuthi libe libuyisela lokho kulahlwe yinkomo nxa kuyikuthi isilahle ubulongwe lomthambiso. So ke itswayi liqakatheke ngaleyo ndlela, liyancedisa kakhulu ukuthi inkomo zikhwabithe amanzi. Amanzi wona nxa ethe sesemzimbeni yenkomo abe yinto eqakatheke kakhulu ekuncediseni ukuthi ukudlo inike khona yenelise ukuthi ikugaye ikungene emzimbeni wayo.
Nxa sesikhangela imikhuhlane engahlasela inkomo ngalesi sikhathi sendlala, babankomo yiphi abalimi abamele bayiqaphele?
Imbalwa ntungameli, ngathi nje kusukisela ekupheleni komnyaka kusiza ekuqaleni kwawo, bese kuvele kuvuke umkhuhlane abawubiza bethi i-January disease kumbe ngesikhiwa i-telerosis. Umkhuhlane lo ubangwa yimkhaza. Kule mkhaza leva mokuba sendleleni yenkomo. Iyingozi kakhulu limkhaza ngoba ithwala umkhuhlane uthi telerosis. So into eqhakathekileyo kakhulu ukuthi lanqa sisesimweni esibi esifana lalesi into ongafanelanga siyekethise ukudibhisa inkomo lokuthi nqa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa ezithola idiba umzimba wonke lasendlebeni yakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokusprayer ngenepsack kodwa linanzelela ukuthi nxa lisprayer liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte khonokuyana kuyavimba imikhuhlane enjengetelerosis ebangwa yimkhaza omunye umkhuhlane obangwa yimkhaza kuthiwa yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha, isisenza ngani iyaqhatsha, ingani iyaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimkhaza. Kubesosoba lomunye othiwa yi-red water, lawo-ke ngumkhuhlane futhi ongena esifuyweni ngendaba yomkhaza. Kube sesiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria. Umkhuhlane njengabo mkhuhlane womkhono esingathi yikota evil ngesikhiwa kumbe iblack kota kulo mkhuhlane futhi obangwa zimiyane ilumpy skin imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela ikota evil ilumpy skin the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kazithole ivaccine.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima. Sixoxela eseNairobi kwele Kenya. Kweziphathelane leMelika, oyengumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uvikwa ephakathi kohlelo lokukhetha oza kuba ngumsekeli wakhe. Alubana ethe wanqoba kukhetho oluzayo wabuyela esikhundleni sikamongameli. Uluhlu lwabantu abacatshangelwa ukuthi yibo abakhangelwe nguTrump lulabantu abedlula kancane abalitshumi. Abagoqela unkosikazi Kristi Noem, umnumzana Byron Donalds, unkosikazi Elise Stefanik, kanye lonkosikazi Tulsi Gabbard. Kodwa ababikwa bekhokhela kulolu luhlu ngabensundu ababili abathi umnumzana Tim Scott kanye lomnumzana Ben Carson. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, mine ngikuboneka Thesi ayengakhetha umuntu omnyama okwakathesi. Angiboni mina kumnceda ngoba amacala akhe amaningi angathi asechisa at the wrong time. Sibona ukuthi wabhadaliswa izimali izigidi lezigidi eziningi ngendaba zakhe ze-New York zokuqila amabhanga lokuthatha izimali eqamba amanga. So that is not a good indication ukuthi izinto zakhe zizahamba kuhle but ama-elections ahlupha ngokuthi awusozi wabakwazi afanana sometimes the weather ngoba i-weather you can say izaba nje but kusasa kuthole ilanga likho or izulu liyana the whole day so yeah ukuthi afake uCarson njenge running mate efuna ukuthatha i-black vote or abantu abansundu is going to be something that is deciding factor but angiboni mina ukuthi uyangena this time engafaka Mr. Carson abanye abakhona embabonayo bangani njengama India o Vivek lo mama lwana o South Carolina o Nikki Haley labanye o Tim Scott labo mbona ngathi bangakhethwa khona pa to be his running mate
ukukhethwa kuka mnumzana Carson nxa engakhethwa ukuthi abe umsekeli kamnumzana Trump ubona kunganceda na ukuthi abantu abensundu bavotele umnumzana Trump
ukuthi election iza banjani Donald Trump sele vice president omnyama uzaba inkinga lapha for u president Biden ngoba kathesi sibona ngantho ama Republicans are very effectively pushing izinto ze immigration le law and order bese sebekhohliwe ngendaba zokuthi u Trump wabulalisa amapolisa at the capital. So into engiyibonayo mina is just ukuthi abantu esingathi ngamakhiwa bafuna umuntu ozanceda ibona like they had the America for the past 200 or something years.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Ohio konapha eMelika. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lonyaka kunanzwa iminyaka elishumi lokhu kwabekwayo umthetho weSenator Paul Simon Water for the World Act lapha eMelika. Lo mthetho wanikwa ibizo leqhawe lezombusazwe kuleli lizwe owabona inkinga ezazizaba khona kwela kusasa eziphathelane lamanzi emhlabeni jikelele. Wakhuthaza ukubana kuthathwe amanyathelo okulungisisa lolu hlupho. USenator Simon wasungula umkhankaso ethalele ephalamende ele-US Congress wokuthi kusungulwe ihlelo emhlabeni jikelele zokutholisa uzulu ikakhulu emazweni asathuthukayo amanzi ahlanzekileyo. Ekhuluma ngemva kokwethekelela kwakhe elwandle olwe-Sea of Aral, uSenator Simon wathi ayekubonile ngokutsha kwamanzi ngesigudumezi kwakumenza esabele ukuthi lokhu kwakuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane lokududulwa kwabantu ngenxa yokuswela amanzi ahlanzekileyo khonapha eMelika kanye lakwamanye amazwe. Lokhu kugcizelelwe ngumqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo oluphuthumayo olwe-USAID unkosikazi Samantha Power. Lanxa uSenator Simon angazange waphila ukubona lo mthetho ubekwa, idale lephalamende ele-Congress lagcina livumelana ukwethulwa komthetho owe-Senator Paul Simon Water for the Poor Act ngomnyaka 2005 ngemva kokuhluzisisa lokudonselana okukhulu. Inhloso yawo kwakuyikuphuma lamacebo lenhlelo zokuthi uzulu kwamanye amazwe asathuthukayo enelise ukufinyelela amanzi ahlanzekileyo kalula phansi kwenhlelo zokuphathisa amanye amazwe omhlaba ikakhulu anyelamali yokuqhuba lezi nhlelo. Ngemva kweminyaka ethuba mune munye wethulwe omunye umthetho owedalela ephalamende wokwengezelela lokuguqula owe-Paul Simon Water for the Poor Act ususiba umthetho owe-Water for the World Act uzoguqela ukuthuliswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo lokuhlambululwa kwalawo aphuma ezambuzini ukuphathisa inhlelo eze-water, sanitation and hygiene emhlabeni jikelele. Ziqondiswa ngabohlangothi olwe-US Agency for International Development, USAID. Kusukisela umthetho owe-Water for the World Act wethulwayo, uhlangothi lwami solwenelise ukuphathisa izigidi eziphezu kwamashumi amane, 42 million zabantu ukuba bathole amanzi ahlanzekileyo. Kutsho umqondisi we-USAID, unkosikazi Power. Lalo kwakwenziwe yonke le imizamo kuze kube lanamhlanje ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele. Lokhu kuludubo olwethuswayo ikakhulu emazweni ampofu. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations ibika ukubana ilokwesabela ukubana udubo lokuswelakala kwamanzi luzadala ihlupho zokududulwa kwabantu abedlula izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa 700 million bebanjwa ngamandla ukusuka emizini yabo eminyakeni elishumi elandelayo phansi kwenhlelo zeMelika zokuphathisa uzulu wasemhlabeni ngamanzi kususela ngomnyaka 2008. I-USAID yenelise ukunceda izigidi ezingamashumi ayisikhombisa 70 million ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo okunatha lokusebenzisa. Yancedisa ukutholisa izigidi eziphezu kwamashumi amahlanu 55 million zabantu ukwakha izambuzi. Unkosikazi Power uqhubeka ethi siyathembisa ukuzinikela kwethu njengeMelika ukuqhubeka sigqugquzela ukutholiswa kwabantu abampofu amanzi ngoba kulilungelo lomuntu wonke emhlabeni jikelele.
lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sogu isikhathi sembiko yenu elisithumele yona nge WhatsApp.
Makhansela yokuncisha abantu ukudla emakhaya bakhetha abantu ukuthi abafodeli lombuso wabo obusayo sibona isixhwale kakhulu abantu bakithi kumele ukuthi manje kuthathwe lamanyathelo ngendaba leyo kudala abaziqhenya bazenzela umathanda bencisha abantu abahluphekile ukudla ngoba abafodeli bandlala akusiwona umthetho lo akusiwa umthetho total welizwe lobekwe sifuna ukuthi naye lo president lo busa kwamanje akasitshela ukuthi kahle kahle umbuso wakhe lokungani uncisha ukhetha abantu abavotela bona labantu abangavoteli bona sizwe naye lo president kungumthetho na ebandleni lakhe kulombuso wakho obusayo ngoba thina sikwazi lokho siyasimangaza kakhulu lokuzwisa ubuhlungu ukuthi uncishwe abantu abalambileyo bona bosobhuku nabo kukhansela labo athatha amasaka uthola umuntu oyi-one athethe amasaka ayi-ten ayempupha hamze emzini wakhe so kuyinto okumele ukuthi silungiseni yonke leyo sizwisise and futhi baboshwe labo bantu ngomthetho ngoba iselegal ba-abuse abantu ise-crime le nto abayenzayo elizweni wonke amazwe abeke ukuthi ubani uvotela bani wonke amazwe angaphandle lapho abantu banikeza ukudla for mahhala kungakhethelekile ukuthi uvotela liphi bandla so ngapha songathi sokunobandlululo olukhulu kakhulu so akulungiswe lokhu makha wakithi ngoba isizwe sakithi sesiyifile and siyazi ukuthi futhi sibulawa yona lo mbuso obusayo abantu bawo yiyona lento esiyikhuluma ukuthi lo mbuso ubulalilizwe ngoba ugovernment wakhona kunanto ayenzayo.
Sanibona basazi abathandekayo ugasini ngala eGoli yalezispark alezi north sorry nangumshaba wachitha isithi nifuna ukufaka abantu abathandwa ngabantu kodwa abathandwa ngabantu sibefakiwe wayichitha isisi wayichitha sobaleka ufolo lokhuzana uShamisa sobaleka wayichitha uShaba kana manje uthethe cwaka jabusa hamba yemoto lezi ale mali abamnikezayo niyacabanga ukuthi ihamba iyaphela le mali izovumbuka futhi esenelinye iqhinga futhi sadinga nje iqembu nje elinye lengathi lime kahle ahambe futhi ayogilisa thule futhi imali futhi ngapha kulokhu kuza no PF hayi wesipupho kumfo angazi ukuthi unkosikazi wakho lengane yakho sikubona kanjani uma uhlele endlini ukuthi kwazi isipupho mfo I wish le odinga hamba nje ufika kuwisipupho kutala baba kale mfundo onayo ayikusebenzeli noma ungahamba emhlabeni uhlale ukwazi ukuthi i-track ukuthi imbi ngendlela esimangalisa isiphu esinzima baba
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli nxa ufuna ukusithumela owakho umbono nanzi inombolo +1 202 465 0318. Nxa ufuna njalo sikuthumele izindaba zethu ungafaka isicelo kunombolo efanayo +1 202 465 0318.
Itchy was a Friday, my darling.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kamasikandi odabuka kwamahlaba ithwale usuka lentombe emnyama ephethe ingoma zakhe ezimbili ezintsha. Lisizwa icula ikwele South Africa.
Ngidabuka efela busi kogodla omnyama omahlaba ithwale isigodi sangakithi kusegwenyini emculweni ngiqale ngo 2022
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngilawo ama-CD. Kulabo abafuna ukudownloada ngiyatholakala makuphela lenyanga leyo. Inamba zami zithi 064-152-9196 yizo inamba zami ezingitholakala kizo zefoni. Ngise South Africa. Bengicela ukuthi kulabo abafisa ukungisponsor noma abafisa ukungisiza ngomculo wami uqhubekele phambili, izandla zivulekile, bengakhululeka bengisize.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli ngibathembisa lukhulu kukhulu okuzayo. Bengicela ukuthi nje banginikeze ithuba, banibekezelele ngoba kukhulu okuzayo futhi ujinto enyizalayo lukhulu kakhulu.
Usuka madoda ngusoka lentombe emnyama sigqibela uhlelo lwethu ehlabelake kamnandi lapho insizwa yakomahlaba ithwale kogodlwayo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizakhangela khona ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi yiZiki. sizikhangele sikhangele bezihamba phambili njalo singakehlukani incwadi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi banakekele izifuyo ngokuzidibhisa lokuzidingela ukudla kanti sokwethulwe imali yeZimbabwe entsha olivalelisayo ngentungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.